So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingani vuka njani selukandaba kulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 27 Mfufu 2023 ngo Chris Gande. Endaveni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Thabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Kodwa isikhulumeli sikaThabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC.
Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje.
Ivandla lezanu PF lokhe lingakaphumeli egcekeni ukuthi lizakwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hathi awukudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi.
Akubanga le communication officials wasifakanga ama CV sisalindele simelele ukubana iparty isazise ukuthi sihambe njani.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengezo Thabangu kanamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo kamazi. Ekhuluma lentatheli zindaba ethiwa Gambakwe, uChamisa uthe ibandla le-CCC alila ngatsha okwaziwa langobani kunye lebandla lezanu PF elikhethe ukulandela incwadi kaThabangu eyokuxotshisa amalunga ibandla lakhe edale lephalamende. Wengezelele sithi uThabangu usetshenziswa libandla lezanu PF. UChamisa uthi amalunga ebandla lakhe awasoze aphatheke kukhetho lwama by elections oluzenziwa ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla lakhe ngoba elinde isinqumo somthethwandaba phezu kodaba lolu. Kesizwe uChamisa kungxoxo ayenze logambakwe.
Triple C is not fast, so there should be no confusion about who is who in the Triple C. I understand the man you are talking about, Thabangu, is a member of some other board, you know, but not Triple C. And that is known by ZANU-PF. That is known by the person who is claimed, who is an impositor. He knows that he's bogus. He knows that he doesn't have title. He doesn't have a leg to stand on. He doesn't have what we call the locus standi, or legal standing. He doesn't even know the meaning of Triple C. I'm sure if you ask him, you may not even know the doctrinal foundational basis of the Triple C as a citizens movement. As you know, the Triple C was not just a political party. It's a movement born out of consultations with the citizens themselves.
Hello again, umnumzana Nelson Chamisa kungxoxo ayenze logambakwe. Kunjalo nje isikhulumeli sikaThabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi okokuthi uChamisa kamazi uThabangu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC njalo bake bayeba yinkokheli yabatsha kubandla le-MDC. Sixoxe loPhugeni uze sizwe kabanzi okwenzakalayo.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, le indaba yokuthi uyamazi akamazi, ngiyazi ukuthi bonke abantu abalo buntu labantu abakhaliphileyo engqondweni bayakwazi ukuthi hayi nje lihlaya nje. Umuntu omdala nje usemani aziyangisa nje ebantwini, ukumazi uyamazi. Uzokwazi ukuthi ubabuThabangu ngesikhathi ubabuThamisa youth chair, Ubabuchaba Mwengu executive youth. Nesikhathi Ubabucha Misa Esiba National Organizing, Ubabuchaba Mwengu provincial chair. Kuqakathekile lokho because I provincial chair I reporter, we are a reporter ku organizing department who is the national organizer. Sengikhulume ngayiphindaphinda le ndaba ngo 2019, 2018, 2019, Ubabuchaba wabizwa ku executive. Eka chamisa, ebizwa nguye uchamisa. Isithombe lesana lasibonayo ephuma ku meeting lomhlonishwa uAbednego Pepe, lo baba umbuso ofuzwayo webhethu likaZulu, naye uinteram SG noBhala Jikelele, uBabuThabang, ubabe kulaphana kobulawayo belungisa yona le ndaba yokuqalwa kwe-CCC. So hayi, okokuthi akamazi useyakhuluma nje, and I'm sure ukuthi ubone kwena le video orefer kuyo esezenza lokuthi akakwazi ukuphi pronouncer isibongo sakhe. Isibongo esipronouncer ilizwe lonke. So, ngicabanga ukuthi even i-behavior naleyana yokuthi amstriphe ubunguye bakhe lesibongo sakhe, ukumbonisa ukuthi akamhlonipha kanjani. Ngicabanga ukureflecta more on him than uNobhala Jikelele uzoqhubeka nje. Sizoqhubeka simeka sure ukuthi inkulumo le isezingene eliphezulu, asizuku ukweyisa muntu. Sizokhuluma nje ukuthi indaba yiphi la yiphi. Angithi indaba yenkantolo ayiye phela iyelungiswa enkantolo ukuthi ukuthi abantu beyisane noma babonise ukuthi bangcono kulabanye kumedia la kupublic gallery.
Ungasitshela ukuthi udaba lwemthethwandaba lapho okuthiwa khona uMnumzana Jabangu wamangalelwa luhamba njani okwakathesi lolu daba, njengoba seke seza ukubana bekumele aphendule umthethwandaba lalabo abamangaleleyo
baphi? Yebo, sesiwabonile amaphepha abo. Endelana ngiyamkhotha ngokwakhe uNobhala Jikelele uthe hayi, imoya yakhe phakeme kakhulu ngoba which means high spirit, because amaphepha abo aya kulalutho akulolutho kuyayangisa nje. Into esiyizwileyo ukuthi sebezama ukuthi bayenze lokho esibizwa sithi ama-supplementary heads, sebezama ukuthi bazama ukuwaqinisa ngoba hayi akula nje, akulanto abayirezileyo, sebedliwe nje ngama-heads abo.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi udaba lokuthi bakhona abanye abazaxotshiswa njalo edalela ephalamende la kuma-council kuhamba njani?
Angithi ubaba uNobhala Jikelele eqala le process uzobona ukuthi igcine kakhulu lana kobulawayo, ngoba intinto ade ilandela kakhulu lasemathepheleni nje north and south, wathi wathi la kumaswingo kuphi kuphi, ngoba lezo nje bekuyizinto ezisemqoka kakhulu and abantu abakhulume ngazo strong labezazi. So use consulteke countrywide sokubuye okuningi. Uzokwazi ke ukuthi emthethweni kulento le ukuthiwa defeating the ends of justice. I-defeating the ends of justice ngesintu ukuthi kungenela ekusebenzeni komthetho, ungenele ngendlela yokuthi yenza ukuthi umthetho ungasakwazi ukuthi wenza usebenze kahle, kuphume ukulungiswa. So uBabuThabang ma enga indaba le njengoba isifakwe enkantolo lethi yena kuyena interim noBhala or interim SG akuyena uNobhala osabambile kwalesi sikhathi, ma engaqhubeke yenza lezi zinto kuyabe senza lokho engikutshileyo manje ukuthi it's interfering with the administration of justice, ukuphazamisa ingalo yomthetho. So akazi ukujaha-ke uzolinda-ke ukuthi umthetho uthathe indawo yawo. Umthetho kungathatha indawo yawo, uqede-ke umthetho lokhu ezophuma lasi isinqumo njengoba kuyiwe enkantolo kanje. Usezokwazi-ke ukuthi anjani aqhubeke nge-program yalekho ama-citizens akutshoyo. Kodwa ngiyacabanga nje ngoba abantu sebemi ngamadlodlongwane nje yonke le ndawo, ngiyacabanga uzowabona wona ama-citizens eze-agitator nje ilizwana lonke leli ngoba bayifuna le nto. Kodwa ngizothi abantu bakithi hayi, ake niline nje kancane, linikeze umthetho udlale indima yawo. Umthetho ungadlala indima yawo-ke uNobhala, njengoba engumNobhala wabantu uzokwazi ukulalela enze khonokho okufunwa ngabantu. Ngiyabonga msakazi.
Lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengizwe Chamangu ozithi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC. Ivandla lezanu PF lokhele ingakaphumeli egcekeni ukuthi liza kwenza ukhetho lwamalunga ama primary elections na kumbe hachi okudinga abazalimela kukhetho lwama by elections ngenyanga kaMpalakazi. abancintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi kodwa banqotshwa bebekhangelele ukuthi bengahle baphiwe ithuba lokuncintisa njalo njengalokhu okwenziwe kubhayi election eyenziwa emaSwingo. Ibandla lezanu PF lathola izihlalo zedalela ephalamende ezilikhulu lamachumi amathathu lasithupha 136, okutsho ukuthi linganqoba kukhetho lwama-by elections lithole ezinye njalo izihlalo eziyithobamunwemunye 9, linelisa ukuba lamalunga edale angaguqula isisekelo sombuso. Sixoxe lomunye owancintisa kukhetho lukancwabakazi emele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, umnumzana Kudakwashe Munsaka, ongumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe, kumbe FAZ.
Uye waba nomaphepha abe engena kuma social media ekhuluma ukubana mhlaka 1 November Wednesday ngolesithathu kuyabe kusiba lama primary election. Lawo maphepha njalo abe phinde akhuluma ukubana 28 Thursday, which is October, kumele kube lilanga elokugcina elokufaka ama CV. Kodwa ke akubanga le communication official wasifakanga ama CV. Indlela simelele ukubana ipart isazise ukuthi sihambe njani. Kodwa engikwazi ukubana izani PF libandla elile democracy elokuthi singathiwa sihambe kuma primary elections abekhangelele idemocracy, thina sizimisele siyahamba kuma primary elections. Basebekhona ebandleni lezani PF asebeze ngelikabathi ukubana kungaba lama primary. Sebeqalisile endaweni eziningi-ningi kuma constituency zigoqela eyami ukubana bengene beqalisa ukuzigankasa bezama ukuzithengisa ebantwini ukuthi mhlakumbe kungathiwa akhona labo bebesebezigankasile. So sebeqalisile abaningi bakhona.
Ungasitshela ukuthi ubona ngani kathesi kuyini okungenza ukuthi unqobe kukhetho lwama-by election lona ukhetho olwedluleyo unganqobanga? Ubona ngani kuyini kathesi okukhangeleleyo okuzayenza ukuthi kube lo mehluko?
Yebo, mina ngikhelele ukubana ngimelele iZanu PF kukhetho olulandelayo. Isizathu esisibumetheyo, isizathu esimnandi ungakhangela ukubana kuyithi yeZanu PF eBhinga sidliwa okumangalisayo, sidliwa okuzwayo. Kodwa kathesi sesitshintshile, sekuqalisile ukukhanya ukuthi hayi sokule Zanu PF eBhinga. Ungakhangela ngo 2018 zadliwa ngegephu, siyathi sifika ngegephu ekwana ukuba yi-13,800 amavotes esadliwa ngawo. Kodwa kathesi 2023 sawehlisa lawo mavotes ngasela engu-3,000, kutshengisela ukuthi hayi kulokukhanya esilakho. So sikhangelela ukubana singaqhubeka sizame njalo ku-by election. Hayi okwakhathesi siyaphutsha sibili, siyaphutsha kumgceke. Okunye okwenza ukuthi sidliwe yikuthi laba bebencintisa bemelele i-TPC baqambela abantu amanga ukubana i-TPC siwinile. So abantu bebavotela mina, bayasala lokho beku-opposition ngoba uJamisa usewinile sethethi lizwe. So kumele kuvotelwe bona ukwenzela ukuthi kungabi ku-opposition. Kodwa kathesi abasela lokho kutshela abantu amangabo aseze yaphela, labantu sebeze badinwa ngabo. Abanye beze bethi hayi thina sesidinwe ngokuvotela abantu othe bavotela namuhla bala discipline. So sasebexotshwa. So abantu bephinga sesithi hayi thina lokho kwamadaka asisakufuni, okudlala ngani sabantwana asisakufuni. Sesifuna umuntu ongayesimela eParliament, umuntu engasoze xotshwe isikhathi sonke njengalokho okwenza uMP esilayo. So hayi ukuwina siyawina kamgceke. Bona abakaqalisi ukukankasa kukhanya kusibasabanjwe i-confusion, basale confusion ukubana ngubani ozangena, kuyangenwa njani. So abakaqalisi ukugankasa sikababoni. Njoba nje lathi hatshi asikaqalisi, singaqala ukugankasa okuzwayo after i-nomination court ekhona mhlaka 7.
Alo-ke ngumnumzana Kudakwashe Musaka, ongomunye owancintisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seBhinga, engumkhokheli njalo wenhlanganiso ye-Forever Association of Zimbabwe, kumbe i-FAZ. Okwa manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF umnumzana Julius Malema uthi umanyano weSADC lowe African Union yehluleka ukukhuza usohabo umongameli Emmerson Mnangagwa ngokubusa ngocubu. Iphephandaba lobulembu elezimbabwe.com liludaba lokuthi idale le High Court eMasingo linqume ukuba ofuna ukuncintisa kukhetho lwe by election yeGood West ezimele umnumzana Martin Mudzingwa ulelungelo lokuncintisa lanxa engusobhuku wesigaba. Umahluli umnumzana Stanislas Zisengwe utshele leli phephandaba ukuthi umthetho uthi inkokheli zomdabu akumelanga zisekele uhlangothi kodwa uzisengwe uzimele ngalokho ulelungelo lokuncintisa. Omunye wabancintisayo nguye oyethula loludaba imthethwandaba efuna umdzingwa avinjwe ukuncintisa. Uma manje sengidedela imuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Section 7 injalo ama-sanctions la abakhuluma ngawo bethi acele ukuthi azulu it's fine because i-friction abayizwayo bona abayimameli mayizwa ngabantu bezimbabwe ze-oro bekhala kulinto abantu abangasukezani kodwa bona bafuna ukumamela ngoba bafuna ukusulelwa ama-sanctions. Ama-sanctions azosulwa kanjani ngoba nanku abanye abantu babulawa baye bafihlwa ama-structures amisiweyo eparliament ayadilizwa ngendlela abafuna ngayo bafaka baba abantu ababafunayo. So mina ngokwamambono ukuthi ama-sanctions abakhalele ukuthi asuswe asebuhlungu kangakanani okudlulisileyo kulalobu buhlungu ababuzisa abantu akufana nelokhu lakho kulabo bezobuhlungu ngaye ndaba yabo le ayiswakali le kusuke ngami nje kube vele bayada bayafakile njalo kuphele kufanane kwaye bengakhulume i-corruption eyenzakalayo batshontshe izinto babulala abantu benza konke but yaba bakhalele ukuthi ususwe ama-sanctions. What for?
Studio 7 hayi siyabonga konke okwenzakalayo kwenziwa ngamaphathi achiyeneyo. Thina singamaZimbabweans sikwamanye amazwe sihlupheka lokho kuthiwa abathatha umbuso bethi kuzabalunga kuzaba right kuzalunga kodwa sibone kulunga lutho. Into engikhuthaza uZulu nabo bonke abantu abakhalayo abajabulileyo futhi okusalayo kulabo abakhalayo ngithi masingabambana sikhulekeni iZimbabwe yonke okucatshileyo kuyakuvela nakhona oko abakwenza abadla izimali boda ngobani abadla izimali thina sihlupheka iZimbabwe le migodi indawo yonke imigwaqo kuhambeki lokho beyerobha abantu emakhaya bebanikeza ukudla labo mvundla erobha izalukazi sibhotela iZANU PF. So mina ngithi kulabo bafisa ukuthi iZimbabwe iphumelele asikhulekeni okunye silinde uNkulunkulu ngokuba ngezandla zethu nakho konke sikwenzayo iZANU PF ilamandla okudlula thina emhlabeni kodwa ezulwini ayinamandla futhi ma singakhuleka umhlaba wonke khuleke impela umhlaba wonke nalwana sikhuleke impela iZimbabwe yonke konke abakwenzayo kuyakuvela njalo kuyaphela okungapheliyo kuyahlola.
Salibonani basakazi abahle kwi-Studio 7 ngiyalibingelela lapha ngiyalibingelela basakazi bamabahle ngithi ngingenzama ukuthi mphawule lapha kulabantu engihlalani bezwa lapha kwi-Studio 7 bekhuluma lapha bethi kulabantu abagxeka uChabangu right no bona nxa bebona uChabangu right laba bantu abaphume lo Chabangu wabo phela beforme abiphathi bengasishubhi ku-CCC abaforme abiphathi njengoba bathi bona bafuna ukulungisa lapha emathebelelendi amasho abahambe ku-MRP yeyobandlululo engafuni masho wena besuke ku-CCC bengaqali thina ukufuna ukusifakela imikhokha abo le abafuna ukuyifaka nje kodwa sidi hayi yena usengeze Chabangu lo bantu benkosi Chabangu lo ngoba la amanyala akhe la osenzela wona lawa thina mboni sizakwazathanda la yabo
Studio 7 njani injani Studio 7 esizwa bakhuluma abantu laba bakhuluma amaniza no asikhathele ngezani ayisikhathele ezani kambe bona abalamahloni shiwini yakhe engaka around beduke kasihlupheka kangaka sesisegugele emazweni abanye abantu ilizwe elingalamali ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe kanti iliphi ilizwe eliphuwa njengeZimbabwe leke khuluma amanga yena umnangagwithi khona yeZimbabwe kulamazibhedlela imithi khona konke konke kukhona imisebenzi khona ingaphi imisebenzi iphi imisebenzi ngoba abantu bahlupheka kulaa msebenzi longo nje besabamba abantu ngenkani ukuthi bathi bavotelwe izanu akula muntu ophelele ikhanda ongavoteli izanu neva kakho umuntu ongavoteli izanu labo bayakwazi khonokho ngasoke kathi sibehamba bebulala abantu beqashisa abantu benza yonke into bebophisa abantu bebafaka emajeli bathembe amapholisa akhona amapholisa akhona kati wona anjani nala amapholisa la maphosocha ngkhona kungasothwangirayo wazwayenza ukuthi ilizwe lelo libe namhlanje lingani liboneka ngcono kambe banikuselani eZimbabwe ngoba wala amapukona amapholisa la angasaholi wona amasocha akhona la angasaholi aleke milana lezanu izanu engalanto eyiyenzayo kambe ilizwe khonokho iZimbabwe sokuyigama kuphela iZimbabwe kuphelile ngendaba kamnanga
salibonani basakazi bethu esiyithandaza kwaStudio 7 hayi siyaphika kungena endabeni beyama-records indaba yama-records yapasiswa yi-ZANU PF ikujabulele ukuthi ama-records azobulala ama-opposition party bajabula kurikholwa abantu be-2PC manje sokurikholwa abantu be-ZANU PF sebesala bona njani bayala ngaliphi ngoba bona bathi ama-records uChabangu laba be-2PC bathi abamazi bona bathi uChabangu we-2PC manje lo abathi urikholwa abantu be-ZANU PF bathi abamazi labo abayithathe la incwadi yakhe iyefundwa ihanjiswe la kuzeki behambe labo bantu kathi kumele kuhlukunyezwe abantu baseZimbabwe behlukunyezwa iphathi eyi-1 akufane kuyo yonke indawo akufane kuyo yonke indawo kube 50-50 abantu baseZimbabwe bayahlupheka ngenxa yabona labo bantu be-ZANU PF ngiyabonga kakhulu ngicela incwadi yami ifunde lo okhulumayo ngudaribuhle Ndlovu mphuma endaweni yaselwagwele evunkwe emangwande khona ngabi siyabonga msakazi omuhle
Studio 7 iphimbo lami angilizwa angazi ifoni le ayingenisa ama-message amkile ngicela iphimbo lami ngilizwe yikuthi ngifuna ukutshela abantu bakithi ukuthi kuleyinye into abantu abangayazi into eyi-grand plan eyayenzwa ngamashona ukuthi abantu besindebeleni baze baphele kumbe amashona angene phakathi kwabo manje abantu bakithi abakuboni lo muntu obuya enomqondo omuhle obabonisa ukuthi bafowethu thina singumthwakazi thina kumele sizimele abakubona abantu bakithi noma bengayenzani bathini bamfake ubaba uChamisa bafake ubani ezilongo kungumuntu wasesishoneni amandebele lalikhohliwe khona manje kithi ngapha kobhuli la ngitsho la masimu ethu sebegeva phakathi bagcwelela uyabona ukuthi basithathela umhlaba wethu so bafowethu ngempela asikeni sikhule emqondweni abantu besindebelele sizimele sike sifise ukuzimela kanti sizisolani thina ukuthi singaphatha umhlaba
Studio 7 hello awu uMisi Mathebelelene ke ngitshele abantu ukuthi thina ku-MRT besanikeze amajaha lawa amathathu ukuthi akaphume nesombulo ngento yabo leyo yokuthengwa bedla imvuthu zaloyo bathengileyo thina siyala siyabheja sithi angeke kwenzeke lokwenziwa ngumonzora ku-3C MRP akusoze kwenzeke lokho kwenzakale ku-3C futhi okaChabang waqala umonzora wasase MDC nangu Chabang futhi thina kithi lapha nje kunquma abantu amakhanda kumele kube lula kakhulu sibonise ukuthi akekho umela double up phakathi kwethu ezibona lawo bathumayo mpela ukuthi babone ukuthi lapha kasidlala iphathe kumele ngidashule phakathi like it or not zamani ukubuyela emuva kumbe lenzeni iphathi kalalelwa mfulo ngashi wena gumbo weshona nawe namfanya nomunye ake niboni iplan wena mdenda wakho ukuthi hayi lapha senihambe wrong zamani ukubuyisela imvuthu esakeni lapha lesithethe kho ngihlale kahle nizinze kumbe nenzeni iphathi kwaphela
sibingelele kudlede ishona njalo basakazi siyabezwa ukhalipani phuke labo chaba abazenza ingathi bahlakaniphile abazenza lamhlanje ingathi bakhulumela abantu bakamthwakazi kodwa eqinisweni abantu laba basebenzela izano lokhu abakwenzayo kathi uChabangu lo amandla okuthi ufuna ukuxotsha konke abantu be-3C amandla lawa thatha phi kanti triple C kahle kahle ngikabani yikho lapho sizibuza khona njengoba sokungenela labo Kalifan Pugin abazisikizi nangu into okuzena uchabangu lo Kalifan Pugin ama CIO sebengenela khona lapha nasebenza abantu bethu sibe khuma manga bona bevele bengabalandeli bezana ngoba kathi sidingo sokuthi khona bekhiphe abantu bethu sibe funa ukufaka abantu bezana nesani uma kuyikuthi impela abantu bethu sibe uyacaca nje lokhani ukuthi khona abantu laba abakhulumeli imthwakazi kodwa barobha abantu bakamthwakazi indaba bengavuleka iphathi kati uma kuyikuthi bahlakaniphile impela balwela abantu bakamthwakazi kulalokho abakwenzayo betshela abantu bakamthwakazi amanga lapho Kalifan Pugin behamba esiwazi isikizi behamba bemunye amagazi abantu ayikho ke le nto Kalifan Pugin abayenzayo lolu tshaba ngwakhe abantu abasebenza kwipasi lapho.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Mhlaka 22 Mfumfu isikepe sePhilippine esasithwele impahla yamabutho esihlengeni seThomas Shaw esBradley Archipelago kanye lesebutho lemanzini esasiphelekezela zatshaya izikepe ezimbili ezeChina. Lokhu kwenzakala ngemva kwamaviki alitshumi isikepe sebutho leChina sisebenzise amabhomba okumisa esinye njalo isikepe sePhilippine esasithwele impahla efanayo. Isihlenge sesibili eseThomas Shaw singamakhilomitha angamakhulu amathathu lamatshumi amabili 320 uphuma ePhilippine. Isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe kumbiko waso sithe iMelika izakuma labangane bayo abePhilippine ngalesi sikhathi behlaselwa libutho lemanzini eleChina limisa ukuhanjiswa kwempahla emabuthweni asesihlengeni sesibili eseThomas Shaw mhlaka 22 Mfumfu. Okweminyaka eminingi ilizwe leChina lithi indawo eziningi ezikulwandle lweSouth China Sea ngezayo lisebenzisa imbali engacaciyo kanye lemephu eyakhutshwa ngomnyaka ka-1947 etshengisa izihlenge ezilitshumi lanye ezikulolu lwandle. Izihlenge ezimbili zakhutshwa kule mephu ngomnyaka ka-1952 kukhutshwa iTonkin phansi kweChina isiya eNorth Vietnam. Ngomnyaka ka-2016 idale elahlala phansi lala okwakhulunywa yiChina ngalendawo lisithi akubambeki phansi komthetho wamazwe omhlaba. Idale leli lakubeka sobala ukuthi akulasizathu esemthethweni esipha iChina imvume yokuthi indawo yesihlenge sesibili eseThomas Shaw ibe phansi kwayo. Kulezinye indawo ezilokhu zisalwela ezigoqela izihlenge ezingelabantu lendawo ezifana le Scarborough, Paracel Islands kanye le Spratly Archipelago. Ulwandle lolu lwamafutha kanye legasi eningi kakhulu phansi njalo lulenhlanzi eziningi. Yilo njalo lulezikepe zokuthiya inhlanzi eziningi ukwedlula kwezinye indawo emhlabeni wonke jikelele. Umbiko wesikhulumeli sohlangothi lweMelika olubona ngokusebenzelana lamanye amazwe uqhubekela phambili usithi okwenziwa yiChina mhlaka 22 Mfumfu kanye lomhlaka 5 Ngcwabakazi ngeyinye yemizekeliso etshengisa ubuqholo beChina obokuzama ukuthatha indawo engayisiyo yayo okuveza ukunganaki ukusebenza okusemthethweni kwamanye amazwe kulindawo. IMelika yagcizelela ukuthi u-Article 4 wesivumelwano sika 1951 eseMelika lePhilippine ugoqela ukuhlaselwa kwebutho lePhilippine kulwandle lolu.
Okay, bekungamazwi udaba lukahulumende weleMelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye inhloko zendaba ebesilazo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umnumzana Sengwezo Chabang kalamandla ukuxotshisa amalunga edale lephalamende ngoba engelasikhundla ku-CCC njalo engamazi. kodwa isikhulumeli sikaChabangu umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akusilo qiniso ngoba ababili laba bake bahlangana emhlanganweni yokubunjwa kwebandla le-CCC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku-www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa silazo ezinye ngo-half past seven ntambama.